abakhelela ibandla leli bathi ukutshengisela okungekho emthethweni yikho okungaletha inguquko kwezombusazwe ezokhetho lokunye abafisa kwenziwe eZimbabwe ukuze kube lohulumende kazulu lentuthuko. UPhasho Raphael Sibanda okuhlangothi lwabatsha kubandla leli koBulawayo uthi kuningi abafuna kwenziwe.
Inhloso yamaprotesti la ngeyokuthi wavotelwa ngabantu kube yikho ngeyokuthi ivoti yabantu ibe sebantwini. Ukhetho lwafakwa ngabantu olukapresident Wilson Chamisa yilesulisayo, yinhloso yangikhona yona leyo. Amaprotesti lawo anithandabuzi kangicabangeli, ngiyakwazi ukuthi inhloso yangikhona izabonakala njalo ngiyakwazi ukuthi okuyikho esifuna ukuthi kuphumelele kube yimpumela kuzayenzakala. Ngani ngisitsho njalo, akulanto engehlula nxa abantu bebambeni, akulanto engehlula abantu bebaningi. Sesikubone kakhulu, sakubona sakubona 1980 engakafiki, sakubona ngo-76 eSouth Africa, sakubona emazweni amaningi ukuthi nxa abantu bengamanyana bethi sebefuna ukhetho lawo abaluthethayo liyayenzakala. And siyazi ukuthi sizakwenza khonokho ngaphansi kokukhokhela okuhlakaniphileyo okufunwa ngabantu bakaPresident Nelson Mandela.
Futhi bakulindele konke okuzakwenziwa nguhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bengatshengisela emigwaqweni.
Sonke siyazi ukuthi uhulumende wethu akafuna ukuthiyiswa. Uhulumende wethu ugxozela indyende, egxozela igazi ukuthi abulale abantu. Lokhu kusemgcekeni, awudingi ukubuza ukuthi kuyahamba njani. Kodwa into esiyaziyo ukuthi iZimbabwe jikelele isilungele, isimile ukuthi hayi ayiye. Ngifuna ukukubeka kube mgceke, kube sobala ukuthi abantu kabasesabi lutho. Abantu vele eZimbabwe kudala safa, so okungasikufayi kuyini, ngoba sinje sifa sihamba, akunamsebenzi, akunamagetsi, akunamanzi. So angeke sikhulume ngokuthi abantu bayesaba ukwenzala umbhijo. Abantu balungele, abantu kunzima vele isimo lesi senza abantu balungela iloba yini ongathi kwenzakale, ngoba abantu bathona emalayinini yamabhasi, emalayinini efuel, emalayinini empupu, belele bengadlanga, bengela amanzi, bengela amagesi. So khonokho ngokwakho nje kuhle kutshengisa ukuthi hayi abantu sebelungele ukuthi ilizwe lithathe.
Kodwa isakhamuzi seKambuzuma umnumzana Collins Ncube uthi ibandla le-MDC lidlala kubi ngoba abantu balakho ukukhahlanyezwa ngamapholisa ensitha awe-Central Intelligence Organization lamasosha.
Ngibona ingani usikhulumende akakho kustage sokuthi engazwisisa ukuthi abantu ke are free to demonstrate, betshengisele, bekhulumisane la, besenza ama-message abo kuhulumende ukuthi izinto azimanga kuhle. Kodwa ngombono wami ama-protest lawa ambona ukuthi angaguqula inkathazo esihlangana lazo kuzo umkhonomi, ngoba mbona nxa eplanwa i-MDC uhulumende uyaresponda politically, akasoze aresponde njengokuthi izizalwayo zeZimbabwe ziyatshengisela.
Uncube uthi lokhu kuzakwenza kube nzima ukuba kuphume okubambekayo phezu kokutshengisela emigwaqweni.
Kaningi into zakhona zitshintsha zihleziwe politically, kugcine sokulokudlwangulwa kwabantu. Njengoba sikhuluma nje kula bantu ama-youth leaders awa-MDC asebotshiwe already, ama-charges angkhona akaziyo. So kutho ukuthi uhulumende uzabe esebenzisa i-force using state security and also politics iza overtaker ukutshengisela khona lokhu, ngoba uhulumende yabe sithi hhayi laba bafuna ukubona ukuphumelela kwelizwe.
Kulabanye abasekela ukutshengisela emigwaqweni okungekho emthethweni. Omunye wabo ngumnumzana Mbonisi Sibindi ohlala eHarare.
Into zinzima ngaphandle ngale, umsebenzi ayibonakali, impuphu ayikho, intengo zikhwela nje loba nini. Kodwa ayikho ngendlela yokuthi sifuna ngaphandle kokuthi sifethe lokho siprotesta, kulokuthi sihlale sithule nje. Siyakwazi mhlophe ukuthi uhulumende akazi uzayenza noma yini ayejwayele ukwenzayo ukuthi sesabe achaye athike amakhesi ase athini. Kodwa sizaprotesta kuphela, asenanga ayikho ngenye indlela. Akekho ozakuye vela ngaphandle ozakwenzeka lenzo.
USibindi ufisa ukuthi abantu abaningi basekele ibandla le-MDC esithi ukutshengisela emigwaqweni kulakho ukuguqula indlela ilizwe elibuswa ngayo.
Abantu bayesaba kakhulu, sebahlukunyezwa kakhulu, sebabona lokwenzakala eHarare ukuthi loba abantu bezihlalele nje bephonge ukusukelwa, phonge ukutshaywa nje ukuthi abakumelanga ukuthi vele babonise okungajabuli. Kodwa laba abazakwanisa ukuba khona, hhayi sizaprotesta sonke. Engxenye kukhona okuzatshintsha, kodwa hhayi ukuprotesta asiyekeli. Siyazi ukuthi abanye abantu bazasalela bazashiyeka ezindlini zabo besesaba, labo hhayi siyabu-understand.
Osakhulayo uTrevor Vimbelela kavumelani lalokhu.
Kuzakwanisa nje ukuthi kufake iZimbabwe on the international map ngendaba yokuthi amalungelo abantu asoze atholakale, amalungelo abantu uhulumeni akasoze awahloniphi, ngoba abasoze bakhona ukuthi babanike imvumo eyokuthi bakwanise ukuthi bayenze lawa ama-demonstrations. Nxa bebanikile imvumo, ngibona bezabagcwalisela amapholisa kuma-protest abo lakuma-demonstrations abo, ukuthi abasoze abantu abasoze bafile comfortable ukuthi batshengisele ngendlela kade bengafuna ukuthi bayenze ngayo.
Ubona uhulumende ezosebenzisa indlela avele ezijwayele ukuzisebenzisa ukuthumela amapholisa abakubutho lazo zonke inhlangothi zezomvikela ukuvimba lezi zehlakalo zokuthengisela okufuna ukwenziwa ngabe-MDC?
Babacashe ngalonelo elokuthi sigcina ama-rights abantu abazenzela amabhizinisi abo, abanjengamavenda, abanjengabantu nje abazibhodelayo ethawuni abangenani ngento bezezomvikela. Uhulumende usethe i-example, usethe i-precedence from August 1, from January 16, from recently lapha abantu lapha abathaya khona ukuthi bayenza ama-protest bayabotshwa, abantu lapha abathaya khona ukuthi benza ama-protest bayatshaywa. So mbona zathi abantu khathesi sebesesaba, sebegijimela ngempilo zabo kulokuthi bayenze izinto lezi zama-protest nezama-demonstration.
Umnumzana Bekezela Gumbo, ingcwethi ecubungula ezombusazwe okunhlanganiso yeZimbabwe Democracy Institute, ZDI, uthi kasingafiki isikhathi sokuthi uZulu labamabandla ezombusazwe aphikisayo bakhulume ngalizwi linye, baveze ukukhuluma kwabo ngombuso kaMnangagwa.
From i-political theory mina engiyazi bekuthiwa kumele kube le-shock incident, kumele kube le-something eyenzakalayo eyenza ukuthi i-international community ibe le-interest ezintweni eyenzakala eZimbabwe. Akukabi le-shock. Yikho ukubona abantu lokhu besazihlalele bezihambele emsebenzini lanxa bengaholi. Kumele kube le-shock, kutshengisa ukuthi ama-Zimbabweans bakufuna ukuthi kube le-change, kutshengisa ukuthi ama-Zimbabweans akusahlaleki. Ungakhayela ngo-2008 bekungasahlaleki eZimbabwe. Waso kule-shock, abantu babebulawa, ama-opposition leaders esukuma engahlalanga ezimazisi ngamapholisa. But at the moment akulalutho olunjalo olwenzakalayo, abantu bahleli nje bazithulele.
Isikhulumeli samapholisa u-Assistant Commissioner Paul Nyathi uhle wakubeka sobala ukuba amapholisa kasoze abukele abalandeli bebandla le-MDC besenza santando emigwaqweni, futhi bazajeziswa abantu abephula umthetho. Abezomvikela badubula abantu abambalwa nyakenye langomnyaka ka-2018 kulandela ukutshengisela kwabantu emigwaqweni ababekhonona ngokukhuphulwa kwentengo yamafutha ezimota mahlayana, njalo langokuphuza ukwethulwa kwempumela yokhetho lukamongameli. Ngimele i-Studio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.